Soku isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Welamukela ngenjabulo emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhla ka 11 kuHlolanja 2025 onkeps Dube. Endabeni zethu namhlanje.
Lo umuntu osethukile phela uSwazi ngenkulumo yabo bombshelo oblessed geza lawa ama freedom fighter asebethithubhedu kulezinsu.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi abaphathi intambo bakahulumende wakhe akumelanga bephatheke kundaba zenkohlakalo.
Owakhathesi ukuthi abantu bangathi indaba ingangenanga kungaba kuyindlela nje yesikhathi, but uma kufanele ukuthi ingene izangena.
Idale lephalamende liqale umsebenzi namhla kungelampawu zokuba kuza kuqulwa isekelo sombuso welizwe ukuze uMnangagwa aqhubeke esembusweni kungafika umnyaka ka-2028. I-Amnesty International ithi ubukhohlakalo bumemetheka ngamandla kwele Zimbabwe. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umongameli Emmerson Mnangagwa namhla uqhube umhlangano wedale labaphathi ntambo bakahulumende wakhe ele cabinet owakuqala lonyaka. Waxwayisa abaphathi ntambo laba ukuthi bangaze bephatheke kundaba zenkohlakalo. Uthe kumele basebenze ngobuqotho ukuze bathuthukise impilo yomphakathi futhi bahambise umsebenzi kahulumende ngendlela ehlelekileyo. Zikhona iziphathamandla zikahulumende esezibotshiwe esikhathini esedluleyo ngenxa yokungathembeki. Kodwa imisebenzi yenkohlakalo egoqela ukuntshontshwa kwemnotho yelizwe efana legolide ibikwa ilokhu ibhakhile kuhulumende kaMnangagwa. Untungameli Nkomo weStudio 7 ubuze ilunga lebandla le-CCC uMnumzana Suzan Chirotsa ukuthi uthini ngamazwi kaMnangagwa.
Lo umuntu osethukile phela uSwazi ngenkulumo yabo bombshelo oblessed geza lawa ama freedom fighter asebethithubhedu kulezinsuku. Siyazi thina ukuthi ogwa sebezimisele ukuthi hhayi kungangcono impilo ziphele sife. uMnangagwa aphume esihlalweni yikho abakukhuluma nxathi kukhangele ebulenjini kugcwele ebulenjini. So lo umuntu osezilungisa kathesi ngoba sebemtshele ukuthi abafana baka abathumayo bona abahamba behaza imali yonke indawo njengabo othivayo balebala eleshoneni okuthiwa yizigananda. So khonoko vele usewutshengisa ukuthi hhayi umuntu lwana osengaphansi koSwazi, umuntu lwana osetshaya ezinkwilingi, umuntu osekhuthwele ukhozi. Ubeyekelani ukukhuluma sonke isikhathi sonesi? uMnangagwa ungene waphatha intambo zombuso ngo-2017 wayelokhu ezithulele abantu betshontsha inotho yelizwe. Ngakhayela kathesi amaChina ayenza santando kulizwe lethu leli bathatha inotho yethu kodwa yena uMnangagwa kakhulumi. So khonokho sibona ukuthi hhayi akumangalisi, umuntu nje osekhulume ukuthabisa bona laba ogwa.
Kodwa useke wayisola nje inkohlakalo phambilini ukuthi kathesi usefakwa incindezi yibo yini amawovethi okhuluma ngawo?
Amawovethi lawa ayecabanga ukuthi umbeni uMnangagwa umuntu olezigwanileyo, umuntu ozayenza into ezilungileyo, ozananzela into esimthuma kathesi uMnangagwa ukuthi wabele ama-war veteran ama-$200. So kuyikuzama ukuncenga ukubhula umlilo ukuthi ungamemetheki. So khonokho akwenzayo lokho akuthoye ekuthothoza i-corruption, hhayi umuntu nje osekhuthele ukhozi, umuntu ozama ukuthi abhule umlilo. Amazwi lawo kavele enhlizweni yakhe, umuntu nje osekind ukuthi bengamhluphinela umbuso.
Umnumzana Swedan Chirotsa ngowebandla le-CCC. Sixoxe njalo lelunga lebandla leZANU-PF uMnumzana Philip Gawule.
Umongameli phela ulembiko ayitholayo evela kulaba abe-security ababemtshela ukuthi laphana kunje izinto azihambi, laphana ngale into azihambi ngalolu hlobo. Ukhuluma nje phezu koludo alwaziyo ukuthi umsebenzi wenkohlakalo usubhahlile, usukhule kakhulu, usumemethekile, usufihla kakhulu inhlelo zikahulumende, usubulala umsebenzi kahulumende. Yike sewukhulumela ukuthi ususenziwa yibona abana bona abana abaphathi abaphathi bentambo ingatsha yakhulumende lapha kusebenza khona imisebenzi yenkohlakalo. Usuzathola ukuthi ezinye indawo lapho babalwa khona sebebalwa yiwo sebephakathi, yiwo sebesenza inkohlakalo engaphezu kwamandla. Ukuthi ngabe sikhangela laba abaliwe ngaphandle ngapha, hhayi ngokuncane kwakhona lokhu but inkohlakalo enkulu isisenzakala lapha abantu kuyabe kukhulumela entweni ayibonileyo ayaziyo. Umongameli uyabe ekhuza ezama ukuthi ngendlela zonke ungaba nendlela yini ukuthi abantu bangaguquka ekushiyeni senjenkohlakalo ngale eyesesibulalela umnotho wethu.
Kodwa bakhona abanye abathi umongameli ngokwakhe lo mdeni wakhe labo kabamsulwa ungani bayathinteka kundaba zenkohlakalo ikakhulu ekwebiweni kwegolide.
Khona kukuthi abantu bethi umongameli uyathinteka emsebenzini yenkohlakalo. Uyabona Nkomo, umongameli ngomongameli abanakho nxa benobufakazi bakho khonokho, hhayi bengama laphana bethi umongameli uyenze umsebenzi wenkohlakalo laphayani, angeke nguvale khonokho. Nxa benobufakazi bebeinto ezibambekayo kumele bakukhulume bona ababanakho batho ukuthi umongameli ulemsebenzi le inkodwa nxa benakho ukubambekayo abanakho. Kodwa okukhona ukuthi ntingabeza umongameli uyakhulunyelwa noma yini yonke into. Umongameli yena uvele ngumuntu wokuthi emumeni wakhe noma kade kuyenzakaleni umongameli uyathintheka ezintweni zonke, ngoba omunye umuntu even olemsebenzi yakhe engcolile yenkohlakalo engasondelathelwani nomongameli, umongameli bayamkhulumela noba yini. Abayekile abantu ukuthi bakhulume and kulilungelo lawo ukuthi njalo abantu bakhulume basolelwe kuba kusolayo.
UMnumzana Philip Gawule lilunga lebandla leZANU-PF ubexoxa esecungeni loTungameli Gomo weStudio 7 ekobulawayo. Inhlanganiso yeTransparency International ithi buyamemetheka ubukhohlakalo eZimbabwe. Yethule lokhu kugwalo olujulileyo olwe 2024 Corruption Perception Index oluveza ukuba eleZimbabwe likusibanga sekhulu lamachumi phose ayisithupha 158 phakathi kwamazwe e-Afrika phose amakhulu amabili 180. EleZimbabwe lehle ngokuthathu kulalokhu elalikho khona ngomnyaka ka-2023. Ngasenelisanga ukukhuluma ngodaba lolu lophathintambo obona ngokwethula kwemibiko uMnumzana Jan van Muswere obengaphenduli umakhalekhukhwini. Abaphikisayo bathi akumangalisi okwethulwe yinhlanganiso le. Livuliwe namhla idale lePhalamende kungelampawu eziveza ukuba kuza kuqulwa isisekelo sombuso welizwe ukuze uMongameli Emmerson Mnangagwa aqhubeke esembusweni kungafika umnyaka ka-2028 okugqitshwa khona umbuso wakhe. Kule mithetho ezabunjwa kusigaba sedale lePhalamende lesi okuqela owe-Private Voluntary Organization Amendment Bill ozalawula ukusebenza kwenhlanganiso ezizimeleyo. Siqoqe ngokungabi khona komthetho ozabunjwa oguqula isisekelo sombuso welizwe loNkosazana Nonhlanhla Mlotshwa ukukhela idale lesenethi ekucelele ebandla le-CCC elikhokhelwa ngumnumzana Welshman Ncube.
Sizimisele ukusebenza ama-bills azathebhulwa kithi esenethi. I-PVO bill iyezaphinda ijike futhi ngoba izange ithebhulwe kahle, kuqala izwe ithebhulwe. So hayi, ngiyathemba ukuthi lathi njengamasenators sesizimisele ukuthi sikhangela lethi PVO bill.
Yes, siyabona njalo kulabanye abathi kumele kuguqulwe isekelo sombuso welizwe ukuze uMongameli Emmerson Mnangagwa iqhubeke esembusweni ngaphi ku-2028. Lokhu asikuboni phela kukhona khonapho elingane zakhuluma ngakho lizakwenzani ngakho.
Kuyinto enhle ukuthi siyakubona ukuthi yinto engekhoyo engakabuyi kithi njengephalamende engakabuyi kuyigits official. So imbuzo le mayibuya iba nzima ukuphendula ngenxa yokuthi into engakabuyigithi. Kodwa asithina njengebandla lokho esimile ekuthenini asivumelane lokuguqulwa komthetho osisekelo welizwe.
Yes, siyabona ukuthi nxa kupasiswa imithetho khonapho emadale enu ikakhulu idale le-senate ngathi udale le-house of assembly kumele kuqalise kuhluzwe khonokele kumele likuhlolisise kwenziwa njani nxa ungasithela ke ngokuhambo lwangkhona lokuthi umthetho ubunjwa njani.
Ye hayi umthetho uyabuya uqala khona kudalelele eleparlamente sitho ne-house of assembly oyilower house yikho abaqala khona baqale bakuhluzisise kuye lasebantwini kuye buzisiswa futhi abantu umphakathi ukuthi kulo mthetho lo onje liwubona njani. Usenzwa yi-committee yabi responsible asithi yi-health committee xa kuyukuthi yi-bill on health bazaphuma baye ngaphandle bayebuza umphakathi ukuthi sesifuna ukuthepla umthetho thizeni liwubona njani umphakathi ufake la umbono wawo yiwumsebenzi we-legislature kuyabuza umphakathi bese uphenduka futhi kubuye sebebisa i-report ukuthi ayisihambile umphakathi wona uthi bese kubuya futhi lathi esenate lathi sifake futhi uvo lwethu sincedancedise sikukline singene kuma-committee stages lapho okufika khona ukuthi kubunjwe kube ngumthetho.
Ye kule committee leyi iJustice and Legal Affairs omelela ihlolisise umthetho obunjwayo yona ingena ngapi khonapho?
Ingena kuyo yonke imithetho bale vuma ukudla wabacwangisise ukuthi umthetho lo nje obungena nje wena becommittee yeJustice neLegal parliamentary affairs so ukuthi bona bagombolozele konke yonke imithetho yibabangani iyabe ngaphansi kwabo beyikhangelisisa.
Lo ngokusazana nonhlanhla mlotjwa okhokhela idala leSenate ekubandla leCCC elikhokhelwa ngumnumzana Welshman Ncube. Siphinde saxoxa ngodaba lolu lomnumzana Malaki Nkomo owakwamela i-Insizwa South edale lephalamende ekubandla leZANU-PF.
Engangitshoyo ukuthi ngephalamende kule ndlela izinto zonke ezibuya ngayo okuyikubana kufanthi uma kuthi izaba khona laphana kuzaba labantu abayibo abazathi ukukhuluma ngayo ibisingena laphana ukuthi abantu badibhethe ngayo. So owakhathesi ukuthi abantu bangathi indaba ingangenanga kungaba kuyindlela nje yesikhathi but uma kufanele ukuthi ingene izangena abantu bakhulume ngayo badibhethe ngayo amboni ukuthi kule problem laphana njengoba satsho last time ukuthi ongasuka kube yinkinga ikuthi abantu benze izinto bengalandelanga esingathi isisekelo sombuso. Uma kuthi isisekelo sombuso sile provision yakho konke abafuna ukuthi bakwenze kulula kakhulu. So ngaleyo ndlela into thina esingayenza ukuthi simelele lelo thuba elizalethwa ngayo iParliament ukuthi sibone ukuthi yona abantu bona ama-members of parliament bayipasisa kanjani ngoba lapho kuyabe kuyikulandela umthetho wangikhona ukuthi izinto azenzwe ngendlela enje ibandla leZANU-PF lingazanga liphe ini eminye imithetho ekusekelo sombuso ukuthi uma into enje kufanele ikhanyiswe ngendlela enje.
Yes, khonapho ke nxa ukhuluma baba Nkomo siyawazi ukuthi kumele kube lo muntu oza kuqalisa khonokho kube lokuqala ngapi qale ebantwini
qala ngapi kube lo muntu ozawuqala kufanele kube lo muntu ozawuqalisa ozawufaka laphana ame kube la bantu abazasekela ukuthi lokhu kufanele ukuthi kukhulunywe khona ngakho khonapho. Akula nkinga akula problem enje ayisho lonani into ukuthi ungaphonguyisukumela wena uthi mina sengiyenza lokhu nalokhu ungazanga ukuthi kube lo muntu vele onguye esingathiwa kumuva okuqalisayo.
Umnumzana Malaki Nkomo wakuhamela i-Insizwa South edala lephalamende ekubandla leZANU-PF. Ubexoxa leStudio 7 esevela Bosi. Sike sikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Inhlanganiso ibona ngokwenzakala empini ephakathi kwele-Russia lele-Ukraine ye-Aktiva Tika ibika ukuba abakubutho lakwele-Ukraine abathunjwa ngele-Russia bakhahlanyezwa okumangalisayo endaweni lapho abavalelwa khona. Ele-Moscow kalikakhulumi ngodaba lolu. Abezindaba abe-Associated Press babika ukuba amalucaca awe-Islamic State ahlasele inkamba yamasotsha ePuntland kwele-Somalia abulala abantu abalikhulu walimala njalo abangamachumi ayisithupha 60. Yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizosiphuma ngapha e-Voice of America e-Washington DC. Wezi patelene le Melika. Umnumzana Marco Rubio, umpathintambo kahulumende weMelika, okuhlangothi olubona ngokudlelana lamanye amazwe uthi, uyalusekela uhlelo lwe-US President's Emergency Plan for AIDS Relief kumbe iPEPFAR, ngoba lunceda abantu abaningi emhlabeni wonke jikelele. URubio uthi, kumele ngokuya kwesikhathi kwehliswe imali yohlelo lolu, njengalokho okufiswa ngohulumende kamongameli Donald Trump, osanda kuvala ezinye inhlelo emazweni atshiyeneyo lawo leMelika. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele umnumzana Raphael Mthombeni odabuka eZimbabwe ohlala eDallas, Texas, khonapha eMelika.
Lokho akukhulumayo kuyamangalisa nje njengoba yonke into le iphunga ukuxubana engathi iyamangalisa, kuvalwa lokhu kuyekelwe lokhu. Okwakhathesi kungathi kuyamangalisa nje ukuthi kathi uthini ngayo le iphepha.
Ye, ngokukhuluma kwakhe uthi kumele ibe khona emazweni atshiyeneyo, loba nje kuzafunakala ukuthi kuphungulwe izinga layo, kodwa uthi iyanceda abantu sibila okumangalisayo ngoba abantu baphiwa amaphilisi lokunye okutshiyeneyo.
Ye, ilungile. Ngibona ngathi ilungile sibe nxa esitsho njalo ngoba abantu bayagula, abantu bazakufa, abantu bayaswela sibili, ngoba angithi khona eqinisweni ngabe kuphethwe khonoku ngohulumende bamazwe wona lawo lapho asiza khona.
Ye, nxa sisikhangela kodwa sikhangelele eMelika, siyakwazi ukuthi vele inhlelo ezinje abantu baziqakathekisa kakhulu kuzwekazi le-Afrika, lapho sitsho lakwele Zimbabwe. Ubona ngazani ukuqhubeka kwako lo uhlelo lolu kungabisa injabulo yini ebantwini beZimbabwe?
Ye, kakhulu, ngoba abantu okwakhathesi kumnyama. Ngithi abantu nxa bekhona phana bethola sithi thina amaphilisi wona la abasizayo, babe bengakwazi ukuthi amaphilisi lana avela kuhulumende kumbe avela ngaphi, babe bephonga ubona onensi kuphela. Nxa bengasatholi amaphilisi lana basehlutshwene olukhulu kakhulu.
Ukuthi-ke ohulumende abaphana leZimbabwe kukhona yini abangakwenza ukwezithi nxa uhlelo lolu lungasuswa kancane kumbe ngithi luphungulwe izinga lalo, kambe ukuthi bengenzani? Una umbono wakho?
Mbona ngathi bangenza, ngoba angithi khona kuvele kumele ukuthi yona i-Ministry of Health ibe le mali, imali yokuthi iziphathele izinhlelo lezi, izithengele la amaphilisi la, ngoba amaphilisi lakhona lapho athengiswa khona abesesiza asiza abantu khona lapho. Mbona ngathi bangakwenza bafake imali ethile eqondane le Ministry of Health
ukuthi uhulumende kasuze kugcine phaka umthelelwane we-2% owakufaka kuqala ukuthi ezempilakahle nxa ukuthi uhulumende weZimbabwe edinga imali yenhlelo ezinje.
Angazi-ke lapho, kodwa-ke kuyaswelekaka kusweleka ukuthi kube nomthelo. Angithi kuyakwenziwa ibhajethi ekuqaliseni komnyaka, kufanele ukuthi u-Ministry of Health akukhangele kusesekhonali kwenzela ukuthi bakufakele imali khonala.
Ye, khona eZimbabwe zingathi le mali yini yokuthi lenze khonokho eliMelika lingekho?
Ila, mina ngibona ngathi ikhona imali eZimbabwe ngoba ngenotho le esilayo ekhona laphana kufanele ukuthi ibe khona imali. Engxenye nje kungabe kufanele ukuthi kukhangele ukuthi izinhlelo lezi ziyaphathwa sibili ngendlela yakhona kufanele ukuthi ziphathwe ngayo.
Lo ngumnumzana Raphael Mthombeni odabuka eZimbabwe ohlala eDallas, ubexoxa leStudio 7 eseTexas khonapha eMelika. Wezabatsha, ngalesi sikhathi amazwe omhlaba aguqela eZimbabwe eqhelisa ukusebenza kwe-artificial intelligence, kulabatsha abesaba ukuthi lokhu kuzabalethathela imisebenzi. Sixoxele ingcwethi ye-AI lokunye umnumzana Jubilee Mzingayo Sibanda. Siqale ngokumbuza ngabesaba ukulahlekelwa imisebenzi.
I-artificial intelligence ibuyile lapho uzosincedisa, ngitsho njalo guqula kumbe ngithi iyatshintsha indlela esenza ngayo imisebenzi. So kuqakathekile ukuthi singayisayibeli khatshana, ngoba ngakhumbula kudala laphana kuthe kungena amakhompyutha, abantu bebesesaba nje ukuthi hhayi bazareplaiswa ngamakhompyutha, amakhompyutha azabathathela imisebenzi. Kodwa njengazonke izikhathi nje abantu kuyafika isikhathi sokuthi bayemukelwa i-technology entsha beqalise ukuyisebenzisa.
Kukhona na abantu abangakwenza ukuze bengalahlekelwa imisebenzi yabo?
Into emele beyenze mhlawumbe ukuthi abantu beqalise ukufundela amanye ama-skills amatsha bekwenzela ukuthi behlale bengabantu abadingwayo emsebenzini. Nginganika umzekeliso wokuba umuntu angaqala ukufundela indaba zebo-coding, umuntu enelise ukuprograma, umuntu enelise layo ukuzwisa njenza o-data analytics, bonke labo bebekhona abanye abantu abenze o-prompt engineering, ngoba wonke ama-tools akhona la abasebenzisayo abantu abo-ChatGPT, abo bani bani, wonke ama-tools lana alungiswa ngabantu, njalo ethi elungiswa ngabantu abantu bana abalungisayo labo bayahola. So kuba kuhle ukuthi abantu nxa singena kulizona lesikhathi se-artificial intelligence, abantu bebe ngabantu abafunda amanye ama-skills azabancedisa ukuthi benelise abo ukuthola umsebenzi kule field yenhlakanipho le-artificial intelligence.
Yona i-artificial intelligence isebenza njani? Isebenza yodwa na?
I-artificial intelligence kumele sikhangele as indlela esingakholaborate ngayo le mtshina, not replacement. Iba khona ukuthi isincedise senze imisebenzi yethu masinyane, unlike kuqala ukuthi umuntu ngimse ngoba uzathi ukuthi ngiyafika intelligence into bekumele ubuza yenzila ngalonke, uyabe ususenelisa ukuyenza wena ingxenye nge 1 hour kumbe even less than that kumbe ngxenye nge 30 minutes. So kumele abantu benanzile ukuthi artificial intelligence ikhona lapho uzosincedisa emsebenzini yethu. So we should focus on collaboration more and not on replacement. Engathanda futhi ukurecommenda ukuthi abantu kumele befocus on ama-soft skills now. Kumele abantu beqinise ama-skills anjenge-communication, anjengokucabanga like critical thinking, lokuba creative nje. Wonke lingathi le emotional intelligence, uhlakanipha kwemuza ngisho njalo, ngoba zonke lezi zinto lezi i-AI ngeke ibe le mizwa enjengomuntu ukuthi umuntu abekwazi ukuthi nxa kungeso umuntu iphela. So abantu kuqala ukuthi gaba asifunde nini even more ama-skills anjengalabo emotional intelligence, ngisho le communication, wonke le creativity.
Umnumzana Jibhile Mzingaye Sibanda, ingcweti kwezokusetshenziswa kwe-artificial intelligence lokunye esebenza e-Great Zimbabwe University Innovation Hub. Besecingweni lotaboka Ncube we-Studio 7 esemaswingo. Uhlangothi lukarhulumente weZimbabwe olubona ngokubuthaniswa kwemali yemithelo olweZimbabwe Revenue Authority luthi solusebenzisa iindizamtshina zama-drones ekuhlolisiseni abachapha umngcele welizwe e-Bridge. Lokhu kufana lokwenziwa ngele-South Africa. Xoxe ngodaba lolu lomnumzana Nqabuto Mabhena, umgcinisihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa.
Nxa sikhangele kuhulumeni weSouth Africa njengoba wafaka ama-drone, uminister we-Home Affairs uthi asebenzile kakhulu ngesikhathi sekhefu, kwagwema ukuthi abantu abaningi akade befisa ukungena kwele South Africa bengena ngendlela esemthethweni bakwazile ukuthi bababambe. Kusho lokho ukuthi-ke ama-drones aweSouth Africa ayasebenza kakhulu. Ezweni langakithi kwele Zimbabwe siyezwa ukuthi kule mpahla eziningi ezisimaklwayo zisiya eZimbabwe, abantu bebalekela ukubhadala ijuti bahambe emfuleni. Sithemba ukuthi ama-drones lawo angenza njengalokhu kulawenziwa ngawe South Africa ukuthi abantu abanjalo babanjwe, ukwenza ukuthi wonke umuntu othenga impahla evela ngaphandle kwamazwe angene ngendlela eqondileyo babhadale intela okumele ibhadalwe.
Kodwa kula banye abantu phela abathi hayi phela ukuthi siqhumaqhume khonapho asila ma-passport asilani, kumele phela siphohle umngcele. Akunjalo maphela,
abanye batsho njalo. Yikho isikhathi esiningi sicela uhulumeni weZimbabwe ukuthi ayehlise i-passport yeZimbabwe ngoba iyadula, kanti futhi lele South Africa sibona ngani 90 days iba ncane ebantwini abasebenza ukuwoda izinto, ngoba umuntu kuyathi usiyafika uJune i-90 days yakhe isiphelile. sehlile bese sehlule ukuthi uza kwenza njani ebese gcine sehamba egangeni sicabanga ukuthi thina abantu abahlala khona phana eduzane nxa bezothenga impahla kumele babe lamaphetshana ngoba izincwadi singathi ngamapermit okuya bezodi impahla kule South Africa babuyele futhi lokho kwenza ukuthi abantu bahambe ngendlela esemthethweni ngoba abanengi babe balekele ukuthi ivisa 90 days abayiphiwa kanye ngomnyaka amalanga angkhona abesephelile.
Lo ngumnumzana Ngqabuto Mabhena okhokhela inhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa ubexoxa le Studio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Sokuyisikhathi sokuzwa imibono yenu linabalaleli beStudio 7 elisithumela yona ngeWhatsApp.
Okuqoki ngike ngingene ngike ngikhulume la ngale amajaha asesilwa la asebophisana. Akula triple C lapho bonke ngamazano wodwa abalwa bodwa abantu laba. UHashman Ncube labochabango ngamazano wodwa. Ayalwisana bona bodwa ngoba ngamasela ngamatsotsi izisebenzi zezano sezisilwa zodwa. Yeka babophisane ilokhu zayezano le ifunction yezano izano yodwa le thina njengamaZimbabweans njengamacitizens Zimbabwe asinani nabo njalo asikukhangeli sikuzwa nje into nje esenyanyisayo into engalunganga esingelandaba nayo njalo abalwe bodwa kabalwisane ababophisane ngoba izisebenzi zezano lezi hayi iZimbabwe hayi iTriple C Triple C yayilakho lokho u-avocate wakuchiya lokhu ngoba ebona ukuthi kona sokungena izisebenzi ezizano zodwa yizo sezisebenza kuleli bandla.
Salibonani baphathi, salibonani basakazi bakaStudio 7. Sidlulisa ukubonga umsakazi ethi sinika kona izindaba zonke nje ezimnandi ezisivuselelayo. Siyabonga kakhulu. Enginesicelo lami ngicela nje ukuze i-audio yami ibalwa bakithi. Ngizama ukudlulisa lokho. Ngizuhlungu kakhulu abukhulu kakhulu uma ngisizwa kuthiwa umnankagwa uchodoze uDonald Trump ngento eyenze eSouth Africa. So kusho ukuthi ekuchodozeni kwakhe uzama ukuthini ngoba yena ule mali uphila kamnandi uphila emzini wakhe thina sigcwele amaganga sidinga impilo. Yena ubhizi ungezelela uhlupho eZimbabwe ngoba yena ile mali egcwala indlu yakhe. Kodwa abantu bakithi kunzima, kunzima kakhulu lokho esibhekane lapha esingakwazi lokuthi siyakuthini. Mina ngagwamaye ngumuntu omdala ongangane uvula umlomo mpela echothoza ngesimo esikhona eZimbabwe esidalwa nguye futhi.
Studio 7, salibonani linjani basakazi kanye nabalaleli lonke kuzindalo phela khona. Hayi ilizwe lethu bakithi kunzima eZimbabwe, angazi kuyathwani bakithi. Yho, abanye abantu bazavusa kuze kuJesu, kodwa eqinisweni bantu bakithi izano akukhulunywa iqiniso, asikhulume iqiniso bantu bakithi, izano ihlulekile izano mpela, ihluleke ukuhluleka ngoba bahluleke lokumentena okwachiwa umbuso kaSmith. Izibhedlela zifile namhlanje, mawugulelwa umuntu esesibhedlela akalatshwa kungela mali. Ngikhuluma nje silomfowethu osempilo owalimala kabuhlungu kalatshwa, funeka imali yokuqala. Sibhizi singumdeni sizama ukuhlanganisa leyo mali okuhlanganisa $600 lingabantu elingalalutho lingalalo liqala ngaphi lithatha ngaphi kunzima kabi. Kodwa kufanele imali ihlangane before ezalatshwa.
Labo ngabanye babalaleli beStudio 7 besipha imbono yabo. Lingakhohlwa namhla uhlelo lwe-Live Talk lalandela uhlelo lwabatha olwe-Connection. Singakehlukane sike sikhangele ezinye izindaba ebesikhokhela. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi abaphathi ntambo bakarhulumente wakhe akumelanga bephatheke kundaba zenkohlakalo. I-Amnesty International ithi ubukhohlakalo buyamemetheka eZimbabwe. Ake siqhuba lapha udaba lethu namhlanje olubalisayo umthombo Sithemba uGibbs Dube. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.